ngisho kimi ndari leyibuza imbuzo yokuthi isathi yona i-ground kwakuyini yayi-genocide yini kuze kwenzakale kwakuhambe njani kwabangwa kuyini ukuthi khona abantu ababehambe konke empini abezaphulezane bathola isizwe seZimbabwe babuya bexabana kanti wona ama-arms kethi lawo ayevele khona yini angakabani bayengekabani wasikhuluma ngama-tourist athunjwayo ama-tourist athunjwa yini ethunjwa ngubani bese sikhangela futhi i-property ye-Zipra eyathathwayo yayinganani imali yayiphakathi khonapho yaya ngaphi ngobani abantu abakuzanu ababhenefita kwi-property le ye-Zipra eyayiningi kangaka eyathathwayo
Minengi impela imibuzo oyibuzayo kuleli filimu mnumzana Ndebele uyitholile impendulo
Impendulo yakho nikhona ngoba ngikhulume labo abantu bona labo ababe involved ngesikhathi leso. Ngikhulume labo ama accountants eZipra, ngikhulume labo Tabengwa, ngikhulume labo abantu abangabe ngama victims, ngikhulume labo abantu ababe sesihlotsheni ku 5 Brigade ngesikhathi leso.
Udaba lwengqungquthela zeGugurahundi yebo ziyaziwa kodwa ziyalandula oluphethe lalo.
Abayibo ababe phakathi koGugurahundi baziwa and of course bangalandula but i-evidence that is there is overwhelming akulanto abangayenza siyakwazi ukuthi bayabusa bangakwenza abakwenzayo kodwa ngelinye ilanga befile kumbe bephila i-justice yabakhona
ungenile yini emakhaya wakhulumisana lezakhamizi labantu nje abathiyeneyo kumbe uphelele kubodabengwa nje labanye
ngikhulume lawo ama-victims ikakhulu i-documentary leyo ibingakhangeleli ikakhulu ama-victims amaningi but bikhangela a certain section of ama-victims but ngikhangelela ukuthi kati bona ubuyanga bemathekeleni bebukhona kathesi singabunta enkanzani leGugurahundi and there is no way engathi wena abantu bamathekeleni ukhulume ngobuyanga babo ungakhulumanga ngeGugurahundi ngoba abantu balahlekelwa zinkukhu zabo zidonto zinkomo zimbuzi abantu bakulawa ababe yibo abasebenzayo bengotitsha bebesebenza kugovernment into zabo ezinjalo abantu basebeswela kimali yomntu yesikolo abantwana banama-basic certificate abantu ubuyanga bemathekeleland ukungathuthuki kwemathekeleland ukuswela ingqubekela phambili emathekeleni asingeke sikuyikhulume singakhulumanga ukuthi kwabangela yini and imbangela enkulu yeGugurahundi
ekukhulumeni labaphathwa kubi isehlakalo lesi bathi bafuna luphathwe kanjani lolu daba kuyiwa phambili
abantu abaningi bafuna i-compensation bafuna ukuhlawulwa kukhona abantu abalimalayo nakathesi walo kubelimele besiyisibhedlela besebenzisa imali yabo abantu bafuna ukuthi iinkomo zabo ezalahlekayo ngesikhathi besebhalagu ekhembu bezinikwe kulabantu abayilokhu bengakwazi ukuthi kasi abantu ababulawe entumbane bangatshela ngaphi so abakwanisi ukuthi ngesiko lesintu behambe beyenze umbuyiso ngoba lelo ngcwaba kalikho bakhona abantu abathathwe ebusuku bayabulawa akwazi ukuthi amathambo abo alahlelwa ngayo so uyawenza njani umbuyiso ungelali ingcwaba lakhona so kuningi ongayenzakalanga kuningi ongayenzakaliyo bakhona abantu abangakwanisi ukuthethela abakubhile kukholelwa lokho abangeke bekuthethele ngoba ingcwaba lekaba babo kalikho ingcwaba likakhulu wabo alikho abakwazi ukuthi lingabi bakhona abantu abangcwatshwa beyi-10-15 egodini eliyi-1 uyathethela uthini kugcwele izongo zonke so yizo izinto zelezo abantu abafuna zilungiswe
uyakubona yini ukuzimisela kuhulumende kamnankagwa ukuluphatha lolu daba
khonoko okwenziwa ngamapholisa ngathi i-example kumbe ngithi kona isibonelo sokuthi uhulumende kamnankagwa kazimiselanga ukuthi idaba leGugurahundi libhekene nalo eliningi